Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 12 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umhlangano webandla leZANU PF owenzelwa eVictoria Falls uzaphuma lani ukungaphathisa uZulu. Sekuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuvuselela ubukhosi bukaMambo ngabathi ubukhosi bukaMzilikazi babungayisibo besigaba semandebeleni sonke.
Mina ngwami mbona ngani sokulokulahleka njalo sokukhona ifandla esingabonakaliyo esidlalayo esivele sijonga ukuthi umbuso lo kamthwakazi ungavuki ngoba uMzilikazi akalani lo mbuso kamambo ngoba umbuso kamambo uMzilikazi kasiwe wawuchithayo umbuso kamambo wachithwa ngunyamazana.
Ugatsha lwezomkhathi luxwayisa uZulu ukuthi alimuke izulu elikhulu elikhangelelwe ukuna kuyona le iviki.
Silungiselele ngaze libuye lonke ngobuningi balo, but sizawu-athetha phela siyakwemukela njengoba yoba yinkosi nje yabe ivele ikwenzile lokho, siyakubamba kunjalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlangano webandla leZANU PF oyenzwa kanye ngomnyaka uqhubekela phambili edolobheni leVictoria Falls. Lumhlangano wenziwa phansi kwendikimba egxile kuhlelo lwebandla leli olokuvuselela umnotho welizwe olwe Zim Asset. Kubikwa bekulaba sakhulayo kade befuna ukuyangisa umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa begqoke impahla yama-t-shirt elomfanekiso wengwenya edonswa itelakitha ngolwesihlanu. Isibongo sikamnumzana Mnangagwa ingwenya. Ukuhlaziya lapho okuya khona leli bandla ngemva komhlangano lo sixoxe lesiphathamandla sebandla le People's Democratic Party umnumzana Edwin Dlovu endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga onguye osungula lingxoxo.
Ugane kasiyo ranizana and ugrace kasiyo ranizana izanu kathesi run by a clique and esingehluleka uku-understand ukuthi kule clique eranizanu khona phasa kule group eranizanu then you will have a problem because you won't know who to oppose. You first have to identify umuntu ofana umoppose in order for you to be a strong opponent, but ngalinga-identify uGrace then it means you have no opposition, you have lost.
Mnumzana Ndlovu,
yes, uGrace Mgabe sikhuluma kanje as long as umkakhe uRobert Ephila nguye i-center of power, nguye owenza intando yakhe, yikho libona uMonica Mthangwa ukuthi abayaxothwa njalo ngizwa kuthiwa kule resolution ethi yona omunye wama-vice president sekumele abe ngumama sebefuna ukubuyela entweni ayanendala by so doing babe sebezama ukuthi ba-elevate uGrace. So uGrace iphawulayo kodwa for isikhathi esifitshane ezilonge ezimkakhe phila umkakhe angafa then sokusebenza ama-organs but kathesi ama-organs they fall in line ngemva kukagrace ngemva kukamgabe yiliqinisekayo kathesa yikubona grace afuna bexotshe beqotshwa afuna bahlonishwe bephonyoda omthoko ngoba le phawa kathesi bahamba ngemva kukagrace.
No, that's actually not true. It's actually, that argument is very false. If I the argument that people have created efana lokuthi kuthiwe who created God, human beings who created God or in their imaginary in their imaginations ukuthi uNkulunkulu unjani through their exalted
imagination. Mana personal mana not the way ZANU PF is. ZANU PF is divine as a mafia.
Ndlovu, we have all been studying ZANU la singatshelana namanga la. Bengisathi mina what we are saying here kufana le argument abantu abathi bona through their imaginations bakhayisa ukuthi God is an exalted earthly father who has been exalted to the heavens, therefore it means uNkulunkulu nga umkhangela ngaleyo ndlela uNkulunkulu created abantu. Abanye bathi no, but God is the one who created human beings. Sesile dilemma yona leyo nga ufake i-argument leyo itshoyo engikuthola lapha kuwe ukuthi iqinisweni elikhona is ama-structures lawa khona they are actually aware of ini ukuthi uGrace uvele uthethwe uGrace uthethwe umgabe the advantage ukuthi close to the president because she is the first lady. And that leads us to what politics is it? Yini? City patrimonial autocracy. Bayakwazi lokho abantu abakupolitics. Bayakwazi bona abantu Jonathan bayakwazi. Bayakwazi bonke ama-politicians ezibabo lapho. Ukuthi nxa ufuna ukuthi urun ilizwe leli, umuntu ongamsondiza eduze konke ukukhulumayo uthi antu vele kuvela kumgabe, lingavele ukuthi kuvela kumgabe. Then appears if it's more authentic and it has to be followed by everyone. But it doesn't necessarily follow, it doesn't necessarily mean ukuthi actually uGrace is running the state. Even the argument yokuthi uGrace may be part of this resolution ukuthi u-second vice president kakube ngumuntu ongumama, it actually does not necessarily mean that into yariyayenziwa for the time umgabe enguyo lokho ebusa. It could be actually for after umgabe. Think about it beyond the scope yokuzivalela madoda. Linabondlovu liku-opposition. Cabanganini beyond the scope yento leyo abalijikela lona. Lijikela idami lapho lini. Izahlala i-opposite dami lingayinanzeleli. Kuzokuthi selivuleka amehlo abantu abasebeqedile futhi umbuso. Because the problem elihlangana layo lina ku-opposition right now yikuthi you are actually opposing a captured state, a group that captured the state.
Isikhathi sesingasavumi, ungasivalela uhlelo mnumzana Ndlovu, usitshela ukuthi wena ubona njani ukuthi lithengiselwa idami yini njengalokho kuthiwa ngubaba uMhlanga ugqiba ihlelo.
UMhlanga nyamuzwa ukhuluma njengomuntu ofundileyo isifundiswa, mina ngikhuluma njenge-politician. Isifundiswa sikholaso theoretically kakhulu. Kodwa-ke esikunanzelelayo thina yikuthi kuZANU-PF as long uhamba lo mgabe yifashion eyabe irana ilizwe, ifashion yabesenza konke. Yasese umgabe kaseneliseli luphile sokurana umfazi wakhe. Yikho ubona begijima uJonathan okasikwele belandela emva kwakhe. Kodwa umgaba angasuka uGrace ngasela power, omnanga gqatha beqalisa ugain power.
Ndlovu, aso Grace oxotha abantu manje.
Yebo mntabawo.
Wake nihlale phansi ikhangela, aso Grace oxotha abantu. UGrace naye, uGrace ludlawo lokuxotha abantu. You must ask yourself ukuthi ngobani abapheka, ngobani abaqenta indlela le bayitentela ubani. UGrace uyasetshenziswa ukuqenta indlela le manje Ndlovu, kulana meso manje.
Lo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa lesiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu. Sekuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuvuselela ubukhosi bukamambo, ngabathi ubukhosi bukamzilikazi kabusibo besigaba seMandebeleni sonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi umnomsana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga baba labalalela abalaleleyo. Ya indaba le ekhulunywa ngamajaha lavusa afuna ukuvumbuso okamambo bethi bona umbuso kamzilikazi awungavuki. Mina ngokwami mbona ngani sokulokulahleka njalo sokukhona isandla esingabonakaliyo esidlalayo esivele sijonge ukuthi umbuso lo kamthwakazi ungavuki. Ngoba umzilikazi akalani lo mbuso kamambo, ngoba umbuso kamambo umzilikazi kashiye wawuchithayo. Umbuso kamambo wachithwa ngunyamazana. Umama owachiyo lapha uzwa ngendaba edlula esiya eMalawi. So-ke yikho kuyamangalisa ukuthi khona namhlanje bona nxa kethu umbuso okamzilikazi ungavuki. Sokusimangalisa, sokusobala ukuthi khona kukhona abantu abangaphandle kwamthwakazi abayibona abajonge ukuthi abantu bakomthwakazi badabukane phakathi, abantu bakomthwakazi bakhathane. Kodwa laba bantu kumhlophe ukuthi kayisibo abakomthwakazi.
Manje nxa sisizwa bona lapho abakuchoyo ukuthi umbuso kamzilikazi wawungasiwo wabantu bonke abesigabeni leso sekuthiwa ngesamaNdebele, uthini wenalo?
Hayi, kufuna ukuhlanekela imbali lokho babagande nxa sithi siyakukhangela umzilikazi uthe edlula ulobhengula wabanguye othethe uLobhengu lo wabanguye owenze ama-borders wonke la esikhuluma ngawo. Sikhangele iLivingstone uLobhengu la, sikhangele iJameson Line eyiyona manje sigoqa umthwakazi wonke enguLobhengu la. Nguye kade inkosi yaphakathi la. Pho-ke lo okuphikisayo lokho angasibekela yena ukuthi khona yena ushoni nxa ethi uMzilikazi ube ngasuye kade ekhangele konke abantu abaphakathi kukamthwakazi.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ilunga lenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGweru. Ugatsha lwezomkhathi luxwayisa uZulu ukuthi alimuke izulu elikhulu elikhangelelwe kuyona le iviki. Lolu gatsha luthi izulu leli lilakho ukuna iviki yonke lichiye umonakalo omkhulu kakhulu. Kunjalo nje izakhamizi zithi lanxa izulu leli lingaba likhulu kakhulu zikhangelele ngamehlo abomvu ngoba bese kome kakhulu njalo kuchisa ukukhipha inhlanzi emanzini. Sixoxe lesakhamizi seLupane umnumzana Khipha Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Nxa ngithi ngiyakhangela thina sisesifane ku-region 4 lapha izulu lethu laphuza but abantu sibili sebeqalile ukulima sibili abalakho sibili hhayi sebelimile sibili balimi but le challenge ebekhona ikuthi inhlanyelo abanye abanayo abanye banayo but abalezinto zabo sibili hhayi sebelimile sibili.
Sizwe abezomkhathi besithi bona kukhanya kuyeza izulu elikhulu kakhulu. Lina lilungisele na khona lokhu ukuza kwezulu lele likuthiwa likhulu?
Ya, nxa sizwe sithi nxa ngathi sithiza emarejini kuthiwa by next week ukuba Tuesday, sihlale phambili seliuthiwa liyeza siwulindlula elikhulu.
Manje njengoba uke wakhuluma ngendaba yenhlanyelo lapha, ihamba njani abantu bathini?
Hayi, yona le abanye ade beyifumbede cause hey since last year izulu lethu libe lilutshwana so ichallenge ebekhona abantu ade bedla inhlanyelo 2 lezulu lethu lafuza 3 lendlala yabo yayangena abanye becine sebegiga leyo nhlanyelo but ababelapho hhayi bayibophele yibo laba abalimayo sibekhona silungiselele ngaze libuye lonke ngobuningi balo but sizawu-accepta phela siyakwemukela njengoba khona lokho esiyabe sikuthiwe njengoba inkosi nje yabe ivele ikwenzile lokho siyakubamba kunjalo.
Lo ke ngumnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi seLupane bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eLupane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhlelo lwethu lwezabesifazane lamhlanje usithandekile Mhlanga uxoxa lobusi Mhlanga umculi ohlabela ekwelebhilitane.
Hey, umhlobo womculo wami uphuma kude kakhulu uyazi ukuthi kunzima ukuthi ukhulume ukuthi umculo wami yini. Most of the times u-influencewa ilokhuzeni i-traditional iZulu Ndebele traditional music. Ngiyahlanganisa konke njenge-artist. Traditionally, ekhaya vele bekugidwa amadlozi ukhulu wami. So but esayidla komama yiso kade kuyisonto. So umculo wami uhlangene most of the time. So ngiyacula i-traditional, ngicule futhi igospel as well.
Ekhaya udabuka ngani?
Mina ngiphuma kobulawa. Emaphandleni uyabona kusenkaya egolushini.
Siyabona njalo lapho ebulenjini beFacebook ukuthi imvunulo yakho ugqoka impahla zesintu. Kuhambelana njani lo mculo wakho lokho?
Vele mina ekuqaleni vele umuntu okade ethanda into ze-traditional and ngifuna ukuyabona ngifuna ukugcina amasiko like izulu ndebele lapho engiqale khona vele engikhule ngikhule ngicula isindebele and sigqoka isintu and isintu leso ngifuna ukuthi kube yinto egcinwayo like ukuthi singalahli so umculo wami mina most of the time ngaqala labo iBlack Unfollows ukucula ngempela professional ngaqala le Black Unfollows iBlack Unfollows yengangu-ladies troop yeBlack Unfollows and babona ukuthi ngikhona ngiyakwazi ukucula nokugida lokho osokwesintu bangibiza bathi hhayi ungafuna ukuthi ujoyine i-ladies troop basigroma from there ku-Black Unfollows yikhona kuthe ngabona ngu-Albert Nyathi and abantu bona labo engikhuluma ngabo ngabasekhaya obulawayo so bona labo abantu uma ungakhangelisisa into abayenzayo bayenza vele i-traditional music so influence yami vele iphuma kibo labo as well because ungakhangela u-Albert Nyathi indlela ayigqoka ngakhona agqoka ngakhona izinto lamanje le Unfollows ngakhangela abakwenzayo badla ukugqoka i-traditional so vele ngibe ngabantu most of the time sengaqala nabo sengiperforma like professionally as a performer as a singer so yibo abantu abangisisa and as well mina vele ngangihlala ngilalela oLore Makeba oBrenda Fassie oDorothy Masuka uyabona umajayivana imculo nje eyayingijabulisa kakhulu ingijabulisa njalo so that's what makes my music noma ngicula esontweni mina vele bayazi noma ngicula esontweni ma ngithi ngiyacula esontweni bayazi ukuthi ukuthi ubuya le-traditional yakhe mawe ukuthi usimbize ukuthi ezocula but uyabaza besontweni okay bangibiza most of the times entweni ezinjenga like ukuthi okay today it's cultural day esontweni aye lapho bahle bengibisekethi sicela ukuthi ube lapho ngababazebona ukuthi ubusukwe-represent
ye lapho nxa ucula uyagida yini njalo yiphi imigido oyisebenzisayo
mina ngigida imigido kakhulu ngithanda ukugida isishikisha siyagidwa la so ngingasigida indlamu ngigida izulu traditional indlamu i-contemporary olokhu zeni konke lobo obansula lanilani ezingani kufana lakhona ukhoko imigido leyethu e-Afrika i-original e-Afrika ngibuye futhi noma ngiyigida leyo mculo imigido leyo ngiyagida kufunde ngiphinde futhi ngiyifunde ngiyakhona ukuyifundisa
yiziphi ingoma zakho ongathi zilodumo njalo zitholakala ngaphi ulamadlalade kumbe uyahlabela nje kuphela
bengiqala ngokuhlabela nje kuphela lokhe kusendliwe akulokhe kusendlizweni yami ukuthi yino aqangangazama ngathi mana ngilontshe ngoba sometimes ma uselizweni elingasilo like mini elitha uyabona sengaqala so this year actually ngikwanile ukuthi ngikwanisile ukuthi ngirekhode i-music kukhona i-music engiyirekhodileyo okuthiwa ibizwa kathi i-xenophobia kusemhlanga xenophobia ungahamba ku-YouTube uthi besemhlanga xenophobia bona i-music yakhona ngoba ngabhala ingoma le ngayibhala ngesikhathi lesiyana abantu behlukunyezwa kakhulu e-South Africa abantu bekhahlanyiswa so ingoma le yabuya ngahle you know infact ngangiyezinyilazo vele ngiyilazo ezinye iy'ngoma vele ezingakazi zirekhode engifuni I'm just working to record now but le xenophobia it pushed me because of what was happening in the thought ukuthi mina ngi-musician kumele ngibe le voice iku-YouTube YouTube abantu bakhona ukungithola ku-youtube.com/vusimhlanga 05
Sibonge ke usithandekile Mhlanga obexoxa ke lo Busimhlanga umhlabeleli ocula ekwele eBilitane okwamanje ke sikhangele ebezikhokhela Kambe umhlangano webandla lezanu PF oyenzelwa eVictoria Falls uzaphuma lani okungaphathisa uZulu. Sekuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuvuselela ubukhosi bukamambo ngabathi bona ubukhosi bukamzilikazi kabusibo besigaba semandebeleni sonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande lilale.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.